umnumzana nizonjamisa ngomunye wabasekeli baka mnumzana Morgan Tswangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lo mnumzana Elias Mzuri abanengi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sika Tswangirai yena ophatheke ngomkhuhlane ingcitshi ezicubungula ezombusazo zithi lokho kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli baka Tswangirai uMzuri lo Makhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTswangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana okusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Okwenziwa nguTswangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusizwa ngumgadi. UTswangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khathesi sizwa kuthiwa oKhube labomZuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTswangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tswangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu uAshifunye uthe ukuthuthukiswa kwaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya zabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kanumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayisho ukuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayisho ukuthi kuphakanyiswa Nelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele ngoba kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth kade engakhangeleli ukwenza into zepolitika, but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhula ye-MDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcinisihlalo wayo umnumzana Epson Chisiba ixwayisa uMakhube loMzuri bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMzuri nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC umnumzana Tswangirai engekho, uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTswangirai. Ezinye ingcitshi zombusazo zithi ukukhishwa kukaMzuri lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTswangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamashumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomngangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Imele iSudo 7 ngiseHarare, ngimgibson Bebe.